isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela injabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 Mpalakazi 2022 uSakhe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke amaphiyezi akhe e-Afrika ukuthi yena kalaleni. So nxa sesikhuluma thina abalaleli bamalungelo ngoba ama-journalist ngoba noZimbabwe sithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli ayephula amalungelo engakusoli.
Abe Commission of African Commission on Human Rights and People's Rights, ACHPR, wanqume ukubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukujengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile ukubahluphayo.
Manje kathesi ungani babuyele ku-PVO, okuzenza ukuthi singawe sibele ku-PVO, umini sibe lamandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando, avume kumbale, kumbathi ayigcisa kuhleka asafuna ibe khona. So ibunzima obukhona kushitho ukuthi ama-NGO amaningi azehlile kubana asebenze ngoba aza kuvala. Kodwa sinazeyo futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile, abadinga nemfundiso ezithile. Ama-NGO hlayo uyabencedisa ukubana afunzele abo bantu. So sesifali kohlupho olukhulu nxa ingasiphumelele isayinelwe ngumthetho leyi ipivopilo.
Bayakhala abakwinhlanganiso ezizimeleyo abathi lenze ihlazo edale lephalamende ele-House of Assembly eselidlulisele kudale le-Senate umthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula lezi nhlanganiso. Kugqitshwe izolo umncintiswano we-FIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba ele-France ku-final. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe Commission ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yamazwe abensundu, e-African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, banqume ukubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho bekhulu ukukhonona ngokuthile ukubahluphayo. Lokhu kungemva kokuba abe Robert F. Kennedy Center for Justice bemanyene lamagqwetha awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights bemele abe Women of Zimbabwe Arise woza bekweze ulolu daba kwabe ACHPR. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe ACHPR bathi njalo eZimbabwe kumele lijezise abenhlangothi zikahulumende abayabe bephambuke emthethweni ngokulondoloza ilungelo loluntu lokuhlukumeza abantu lapho betshengisela ngokuthula. Lokhu kuza kulandela udaba olwakhwezwa ngabe woza kule commission ngomnyaka 2013 bekhonona phezu kokwephulwa kwelungelo labo lokutshengisela ngokuthula. Emhlanganweni lentatheli zindaba abe woza labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights owenzelwe emahofisini abo eHarare, uNkosazana Thinomuda Shoko isiphathamandla sale inhlanganiso ulandisa kabanzi ngalesi sinqumo esethulwe ngabe ACHPR.
So the complaint was based on the violation of the
isikhalazo sabo sasiphezu kokuhlukunyezwa kwabo lokuvinjwa kulungelo labo lokutshengisela ngokuthula ababefuna ukukwenza endaweni ezishiyeneyo zakoBulawayo okweminyaka engafika elitshumi.
UNkosazana Magodonga Mahlangu owehoza uthi bemukele ngenjabulo isinqumo sabe-ACHPR edabeni lwabo lolu.
Lokhu kuthi kuyasikhulula thina njengehoza kusekela lokho kade vele sikhuluma ukuthi wena siyahlukunyezwa and besikunazela uhulumende weZimbabwe kakhulukazi becasha ngokuthi wena yeyimthetho evela ku-West government is the ama-agents of the West, all those things. But nanku kathesi kuphume ku-African Commission abayikho le abathi wena kusekhaya khona esingathi wena izwekazi le-Africa likubonile ukuthi lokhu hlukunyezwa kwana lokho.
uNkosazana Mashangu uthi sekubuye uhulumende ukulandela isinqumo sokuba bayahlukunyezwa sikhathi sonke lapho bethe bafuna ukutshengisela ukukhonona kwabo njengezizalwane zeZimbabwe.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe seninike umhlaba wonke lama peers akhe e-Africa ukuthi yena kalaleli iziqondiso zabanye abantu. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo kumbe ama-journalist kumbe ngubani oZimbabwe zithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli uyayephula amalungelo engakusoli ngoba ufakazi nampu bukhona yabuso khona uyazikhethela ukuthi ufuna ukuba isiqoqodi bahlafuna iningi ama-church kumbe ufuna ukuba ngumuntu ebantwini ufuna ukuba nguhulumende olalela abantu and i-DSP on record saying that he's a listening president. Now we are going to test his listening ability.
Umqondisi wewoza uNkosazana Jenny Williams uthi kumqoka njalo ukuba abalondoloza umthetho bazwisise ihlandla labo lapho bethe baziswa ngesifiso sokufuna ukutshengisela.
The African Commission for Human and People's Rights bayithatha at least maybe one full page and a half bekhasisa ukuthi i-notification is just notification and kuphelela khonapha. Abala mvumo ukuthi hayi hachi vuma nini ngena nini mkakungenye zethu yilungelo lethu yenza nini elifunayo kodwa nanzelela it must be peaceful.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Isinqumo se-African Commission on Human and People's Rights siqondile kakhulu, siveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amalungelo abantu abhalwe kusisekelo se-constitution yeZimbabwe, kanti-ke kahloniphi amalungelo abantu abhalwe ku-African Charter for Human and People's Rights, okuyikho lapho abakhela khona kakhulu izinqumo zabo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Women of Zimbabwe Arise, WOZA, bathi kunje sebelobele umphathintambo ogatsha olubona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuze baqoqe umhlangano lohulumende wokuxoxisana phezu kwalolu daba njalo besithi bazolinda ukuthola impendulo. Ngakwelakhe icele uZiyambi uhlala esitsho ukuba ugatsha lwakhe ayisilo oluqondisa ukusebenza kwamapholisa. Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa umbono kahulumende njengoba ucingo lukamphathintambo wezemithetho belungaphendulwa lolu daba lulotshwa. Le mibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini yeWhatsApp ubelokhe engakayiphenduli. AbeWoza bakhweze lolu daba kule commission ngemva kokwehluleka ukuthola usizo elizweni njalo le ndlela zonke zokwethula lesi sikhalazo kuhulumende sezehlule ukuthi balithole ilungelo lokutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Bayakhala bayensenhlanganisweni ezizimeleyo elizweni abathi lenze ihlazo idale lephalamende ele-House of Assembly eselidlulisele phambili kudale le-Senate umthetho osalolongwa ukulawula umsebenzi walezinhlanganiso we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Bathi lomthetho ulakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo ezicatshangelwa ngurhulumente ukubana zisebenzisana lamabandla ezombusazwe aphikisana le-ZANU-PF. Idale le-Senate likhangele lokuba lizahlolisisa umthetho lo ngozibandlela. Umthetho obunjwayo lo unika umphathintambo obona ngenswelo zikazulu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo amandla okuvala inhlanganiso ezicatshangelwa ukubana zilwisana lohulumende. UMnumzana Ambrose Sibindi okwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kuyethusa lokhu okwenziwe lidale lephalamende.
Akusimangalisi ngoba sihlala sisizwa kusiba le nhlamba eziningi ezenzakalayo ukuthiwa ama-NGO la amaningi akhona avele afuqa izifiso zebandla eliphikisayo ele-CCC. Khonokho yikokukhoza konke lokhu ukuthi kube lalo umthetho ofakwayo. Kusitho ukuthi abantu abanye bazafela amacala abangelawo and kuzenza ukuthi phose lakhona kwesikhuluma ngawo khathesi ukuthi abantu minister engabona kuphela ukuthi inhlanganiso ethile kayizwisisi ngezizathu zakhe uyayithathela amaphepha isalingelalutho. Njalo futhi ukuba khona ama-NGOs amaningi abesebenza ngaphansi kwale ndaba ye-High Court okuthiwa yi-trust, abe-research trust. Manje kathesi ungali babuyele ku-PVO okuzenza ukuthi ngawusibuyele ku-PVO uminisiwe lamandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayicisa kuleke asafuna ibe khona. So yibunzima obukhona kusitsho ukuthi ama-NGO amaningi azehlule kubana asebenze ngoba aza kuvala. Kodwa sinaziye futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile, abadinga le mfundiso ezithile, ama-NGOs layo yabencedisa ukubana afundise labo bantu. So sesifakile kohlupho olukhulu nxa ingasiphumeleli isayine ibe ngumthetho leyi i-PVO bill.
Kwenzakala yini ukuthi kuvinjwe ukuze kungabi ngumthetho lokho?
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngoba badinga indlela zokuthi kungavalwa njani. Kwesinye isikhathi siyasicabanga ukuthi engxenye lababemthetho bangancedisa ukuthi phose bahambe enkantolo bayezama ukuthi baphikisane lakho lokho. Yiyo kuphendlela esibone ngathi ingasebenza. Kodwa uhlupho futhi esilayo lesa sikhuluma ngalo ukuthi labonabo phela bonabo abehlule abasemakhothi lapha. Abanye bakhona labo vele basebenza belandela izifiso ze-ruling party. Eyo ibandla leZANU-PF elibusayo. Khona kuyakhathaza ukuthi lanxa ungaze uyiphosele indaba yakho ube uyibhale sibili kuhle ube lezizathu ezibambe kwasokuthi kungafaki why kungafanelanga ibe khona kodwa kugcina kuphushile. Kodwa engxenye akulanto ehlulayo ongayisho ufaki kuphi. Besibona ngathi ngaba kusho ukuthi kuzanywe ukuthi khona okulungisiswe ukwenzela ukuthi umthetho lo ume ungabi ngumthetho ngoba uzenza abantu abaningi beZimbabwe baphile nzima kade bencediseka kangaka ngale iPVO bill. Lokunye vele okujwayelekileyo ukuthi abantu labo bavunyelwe ukuthi eZimbabwe liphumelani lithengisele nje ukuthi hathi bo lokho singathi nayi peaceful march. Abantu bezengisele ukuthi hayi lokho asekuthandi khonkhwana yikuthi izifiso zabantu zaziziwa ngurhulumente zicace kungakhanya ngathi into kabani kodwa abantu bangakwenza lokho. Siyakholwa into engxenye singakwenza khonoko kube kaningi uhulumende engananzela ubana lento abantu abayifuna alandele kodwa ikakhulu layinale ukuthi kuyesule emakhothi uzama ukumiswa.
Mnumzana Ambrose Sibindi ngowebulawayo Progressive Residents Association limuza ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekubulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF yena-ke uthi kuqondile okwenziwe litale lephalamende ngoba kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezifuna ukwenza santando eZimbabwe.
So I see your bill end. Ibhile ukuthi kumba kwazi bona imali ezivele isebenza okumqondo na kumbe zigcine zisebenza ongayisikho. Siyakubona kaningi-ningi ama-NGO maningi lapha eZimbabwe kodwa insuku azipheli njalo ungakhangela imali zakhona zigcine zincedisa abantu abangasiyamele bencedise. Ngake ngibona even khona emadorobheni babuya bezoncedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-offers abathiye ngabazali kumbe ama-widow abathiye ngomkabo. Kodwa ugcina ubona kwi-list yabantu ababhenefitha abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola. Umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi kona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezijiyejiyeneyo ezingasizo okumele ukuthi ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyi izabuye ikhangele into zonke zimalezi bona elitheli zokwenza likwenza yini ngokumqoto kumbe selithuka lapho lisenza okungayisi.
Ye siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika-ke uminister kumbe ngithi umphathintambo ohambelana nakhonokho ukuthi ulakho ukuthi avalise ethi hayi yenjiwe leyi ayivalwe leyi ayivulwe kumbe senze lokho nalokho. Ubona njani kho?
Uminista ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bona ama-MPs imali ngena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lo minista engumuntu ephathi yeZANU-PF nokuthi engumunista nephathi ye-PCC lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lelo sizo olubika lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumelekana uminista akongokuvala i-NGO ngokunqeda ukuthi mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzayivala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani nani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithile. So umminister njalo manje lokho kuvala nje enjoy ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona. Hayi uzayivala ngoba ibuye ithi izoncedisa intandane kodwa ibonakale isinika izimali abantu abanabazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwe lena ngalolaphathiswa laba abamele bephathise bengasaphathiswana. Yikho lapho umminister azabe uyazenza khonokho. Yikho mina ngithe nxa ungumhlakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuka. So many things that people vote, they vote in the valley, they vote in the valley, they vote in the valley. Now things are going to be different. Here is the valley, in the valley, in the valley. We are talking about movies. We are talking about people who are talking about people who are talking about America who are talking about people 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 who are
umnumzana Joseph Chuma lilongale bandla lezano PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Sokwedlule iminyaka eyisikhombisa izakamizi zakobulawayo zimelele indawo zokwakhela izindlu izitanda ezazibhadalelayo zaphinda zakhitshiswa enye njalo imali yokulungisisa indawo lezo. Namhlanje izakamizi lezi zitshengisele edolobheni leli zikhala ngokungatholi indawo lezi emganwini. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Izakhamuzi ezabhadalela indawo zokwakha izindlu emganwini zitshengisele emahofisini ekhansili e-City Hall zikhonona zisithi lokho zingakatholi indawo zazo zokwakha sekule minyaka eyisikhombisa babhadala. Umnumzana Bheki Nkosi Ndlovu ngomunye wababhadalela indawo zokwakha.
Isikhathi sesiside simelele amastendethi emganwini ndishabalala ngabo. So basivumele sibili sahlala kwi-meeting labo. Abanye sebabhubha, abanye bagulelwa, abanye babesebenza basasebenzi. So bona basebesiphendula sibili kahle ukuthi hayi i-problem eyenza ukuthi bona bengasiniki izitende zethu ngesikhathi. U-contractor uyaphikisana labo ngezomthetho ngale. So council wasithi lapho-ke yikho lapho abhajwe khona ukuthi esinike izitende zethu kodwa kayali thina ukuphuza kwenu yikho sokusenza ukuthi si-act.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Mgcini Dube omunye obetshengisela phandle kwesigodlo sedolobho leli.
Sizofuna okungokwethu sesikhulumisane layo city council njengoba nje belibona besiphethe ama-placard lapha sidoyitoya sidimanda okungokwethu. Esesikwenzile ngokukhulumisana laye u-city council yukuthi sesithatha amanyathelo okuthi sizenzele. Bona bethi besenze okwabo kusemakhothi lathi senze okwethu ukuthi sithole indawo eziqondana lathi.
Unkosikazi Lucia Gagura owathenga indawo yokwakha ngo-2016 uthi lokho bengakatholi indawo zabo.
Ukuthi satholi ama-stands ngo-2016. Ama-stands lawa ayecharjwa ngokuthi wena ufuna i-stand esikhulu okunganani. So sabhadalela ama-stands lawa 2016 abanye babhadala in-cash khonapho khonapho. According amount recent time. Kutshengisela ukuthi after 1 year 6 months omunye nomunye wayeseqedile ukubhadala siphiwe izindawo zethu zokwakha. From khonapho uthena kasakhwanisa ukuqedisani umsebenzi ngoba imali ayethiwe yi-city council enye yakhona yadliwa inflation njengoba abanye bagcina ukubhadala zokungama-RTGS.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uthi isikhathi sesiside abantu laba bengakatholi indawo zokwakha abazihlawulela imali eningi.
Izakhamizi ezabhadala imali zokubana zithole ama-stands zitshengisela emahofisini e-council ukuthi sebele minyaka eminingi bekhuphe leyo mali kodwa banika lawo ama-stands bayakhe. Leyo mali ukuthi abayifake phezulu bona babhadala ama-stands imali yenele abayitholi yikho sokukhoza lolu hlupho. Njalo kushupha abantu kakhulu ukuthi abantu kathi sebalojile babhadala ama-$6 kodwa bona belama-stands abo kuthi ngabathatha leyo mali bengeso bantu bakhe ama-stands.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ukansila wemganwini uthi uvumelana lezakhamizi okumele ziphiwe umhlabathi abawuthengayo.
kuliqiniso sibili kubana izakhamizi lamuhla bezideleka zidelekela izitendi zabo esezile eminyaka ezikhombisa esingathi 7 years. Ngizwa ngisizwa ubuhlungu njengokhansela ohambisana lezakhamizi. Ngifisa ukubana izakhamizi zithole izitendi lezi ukuze zishiye ziyakhele abantwababo. Ngiyabancedisa kulokho, ngivumelana lakho, ngihambisana lakho.
Iziphathamandla zekhansili zibatshele ukuthi okwenza kuphuze ukuthi indaba yezitendi leyi isisemthethwandaba, ngakho-ke abalalungelo lokwenza lutho. Izakhamuzi zithi zona sezifuna indawo zazo ngoba imali abayibhadala ezindlini zabantu abahlala khona iningi kakhulu. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter bavote ngobuningi besithi umnikazi wale inkundla u-Elon Musk kumele ehle esikhundleni sokuba umqondisi wayo, esikhundleni sokuba ngu-chief executive. Phakathi kwabantu abayizigidi ezilishumi lasikhombisa lengxenye, 17.5 million sabavotileyo abayisilinganiso phose esingamashumi ayisithupha ekhulwini, 57.5%, bathe kumele asuke esikhundleni somqondisi, kwathi abayisilinganiso esiphezulu ngamashumi amane ekhulwini, 42.5%, bavota besithi akahlale. UMusk ubikwa ethe uzakwamukela okuyabe kuvotwe ngabantu impumela yale kuvota, kodwa akasatshongo ukubana uzakwehla esikhundleni leso nini. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wenelisile ukukhethwa ukukhokhela ibandla lakhe ele African National Congress, ANC, enqoba akade encintisana laye ngamavoti ayisilinganiso esiphezulu kwamagama. Abakade bemele isigaba esijiyeneyo emhlanganweni womkhulu weCongress waleli bandla owenzelwe eJohannesburg, abazinkulungwane ezine bamvotele uRamaphosa, okutsho ukubana usezancintisa okwehlandla lesibili emele i-ANC kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. URamaphosa oyisinothi wamagama uke wangani uzabanjwa ngamandla ukuthi ehle esikhundleni sokuba umongameli ngemva kokuphuma kodaba lwemali eyatholakala epulazini lakhe. Uthi abencintisana laye uZweli Mkhize laye ube lezakhe indaba ezagcina zimxotshisa umsebenzi wokuba ngumphathintambo wezempilakahle ngemva kokuchaphaza imali eyayimele isebenze ekumelaneni lobhubhane olwe-COVID-19. Abenhlanganiso yabalomkhuhlane wokukhohlwa e-Dementia Association of Zimbabwe bathi inhlolisiso abayenzayo iveza ukubana abantu abalalesi sifo baningi kakhulu eZimbabwe njalo bayabesanda. UZulu ukhuthazwa ukubana anakekele izihlobo labangane abangabe sebelaso lesi simo, ikakhulu ngalezi zikhathi ezinje zokubuthana kwabantu bekukhefu lekhisimusi, ngoba kuvame ukuchiya abalala umkhuhlane we-dementia bekhathele ngokwengezeleleyo abantu bengananzelele. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Isiphathamandla salenhlanganiso ngomunye wabayibumbayo unkosikazi Hilda Phiri uthi abantu abaningi abalalesi simo bagulela ezindlini, okwenza kungabi lula ukuthi kwaziwe njengelizwe ukuthi bangaki abahlaselwa yilesi sifo esedimensia.
Research zethu, we go out to the field to siyabona people in the community, sisesithole ukuthi abantu abaledimensia baningi and njalo ilokhu ingezelela inamba yabantu abaledimensia. baningi endiyangezelela.
Uthe kuyadanisa ukuba iningi labantu likhanya ligulela ezindlini, abanye bethathwa njengabantu abalomkhuhlane wengqondo kumbe njengabalolwayo, ukuthi abantu abanje bekhathele ethi ngesikhathi esifana lamakhefu anjengekhisimusi bakhuthaza izihlobo labangane ukuba betshengise uthando olwengezeleleyo kulokwengezelela udubo ngokubabuza okuninginengi lokubabangela umsindo abangawufuniyo.
So lokhu kuyaphazamisa umuntu onedementia layo, ugcina esende confusion, ugcina naye esesiba aggressive ukuthi kanti umuntu lo wabe nokhe ngihlasela kangaka. Kwakugcwala abantu lapha, kwaphithizelwa, kuyabaphazamisa labo.
Uthi ngezikhathi ezinje umuntu onedementia uvame ukukhetha ukusuka esimeni sokuphithizela lokhu, ebesekhetha mhlawumbe ukuthi ephume ehamba-hamba, okungagcina kusenza elahleke, okuyinto esivamile minyaka yonke. Abadala bedotshwe esitaladeni belahlekile, osokumele sibanakekele, sihlole njalo lokuthi bangaphi. Umkhosikazi Lefi Hanyire othuthukisa ulwazi losekelo kwisifo sedementia uthi lesi sifo sivame ukuhlasela abantu abaleminyaka ephezulu kwengamashumi ayisithupha noma ephansi kwaleyo. Uqhubeke phambili ethi kukhona njalo okuthile okungenziwa okungehlisa ithuba lokuhlaselwa yidementia.
Keeping active. Physical inactivity should be avoided at all costs.
Ukuhlala uzilolonga umzimba, ama exercises ukuqhakathekile. Ukudla okulungileyo okulomsoco lokuhlanganela kumisebenzi ye community, ukunakekela ubuchopho lempila kahle yenhliziyo ngokwehlisa okufana lokunatha kanye lokubhema kuyaphathisa.
Uthi ukuzimuka iobesity, i-type 2 diabetes le-depression lakho kulakho ukwengezelela udubo lwe-dementia. Udokotela George Danda ongu-naturopath uthi indlela esiphatha ngayo umzimba iqakathekile kakhulu ekuvikeleni kundubo ezinje ezifana le-dementia ezigoqela esikudlayo, esikunathayo, lalokho esikubhemayo.
It's the type of food consumed which oxidizes and build blockages in between the brain cells, resulting in loss of conductivity.
Ezikhathini eziningi imihlobo yokudla esiyidlayo ibangela okuthiwa yi-oxidation, kuvale izikhala eziphakathi kwama-cells obuchopho, impiko ibe ingasahambi kuhle, kubangela ukuba umuntu abe esekhohlwa mahlanyana.
Okwamanje isifo sedementia selapheki, kodwa silakho ukuvikelwa. Sibangelwa yikukhula lokuluphala, ukulimala kumbe ngama-genes nje lapha lalaphana. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, eWorld Health Organization WHO, ukhaselayo ithi kulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu lanhlanu emhlabeni jikelele, 55 million abaphila ne-dementia, njalo kuvela inani elifika kuzigidi ezilichumi ngomnyaka abahlaselwa yiyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ugqitshiwe izolo umncintiswano weFIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba eleFrance kufinal. Umdlalo lo uphele zingujikelo bhanqa 3-3, kodwa amaqembu la asehlukaniswa ngembewa ama-penalty shootouts, lapho-ke i-Argentina inqobe khona iFrance nge-4-2. Ulive talk lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wenkezo ye-World Cup 2022 ogqitshwe izolo kwele Qatar, lapho abalandeli beqembu le-Argentina bethabe baba manzi te ngokuthola isicoco sokuba zintshantshu zalo mdlalo emhlabeni jikelele. Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. The Commission, the African Commission on Human and People's Rights, banqome kubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile okubahluphayo. bayakhala abasenhlanganisweni ezizimeleyo eZimbabwe abathi lenze ihlazo idale lePhalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele phambili kudale leSenate umthetho obunjwayo owePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula umsebenzi walezinhlanganiso. Selugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxis Jeremiah sithi asidibaneni kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.